Iqembu le-TCCC liduba ngokufuna uhlala lingabakhalayo kuphela. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa waveza sobala waphumela egcekeni njalo bana ilizwe leZimbabwe livulekile njalo likhululekile sithi khona ngesiNgisi re-engagement and engagement. Ngakho lokhu kutshengisa ubana akula muntu ovalelwa ukwenza ulutho lapha eZimbabwe. Kodwa abantu be-TCCC bona bafuna ukuthi bayenze ngathiwa mhlawumbe iZANU-PF iyalile ukubana kube lama observers abavela endaweni ezitshiyetshiyeneyo.
Singathi livumelana lakho yini ukuthi kubuye amalunga e-United Nations ukuthi bazohlolisisa ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Sibonile ama-elections ka-2018 esenzakala. Umongameli enxusa abana wona wonke umuntu ofuna ukuba yi-election observer uvunyelwe njalo umnyango uvuliwe ukuthi babuye bazoyenza into efana nayona leyo. So uyagcina uzibuza ukubana kanti pho kuyabe kutheni kuhamba njani enqondweni zabo sibili ubana behlale bengabafuni ukuthi bona bengabasolayo kuphela bengabasolayo kungelanto eyakhekayo. Asonto enja leyo njalo asonto emangalisayo sivele thina sililunga ele-United Nations. Ngakho-ke kuyino okuzama ukusenza ukuthi kona babalise ubana bebekhona bebona. Wabuya umama owayevela e-United Nations lapha waphuma le report bayisola futhi ngoba wayekhulume izinto bona abangazifisiyo njalo abangazikhwabithiyo. So ugcina udinga usoli kanti vele bona kahle kahle abakufunayo kuyini ngoba cela ukuthi umama lwana yeka sokuthe kwatsha amaqada kwasala umsobho kwathini. Kukanti-ke ungawukhangelisisa kungenxa nje ukubana bona into ekhulunyweyo abavumelani layo. So ngabantu vele abangafuni ukuvuma ngabantu labana abantu even i-election noma ingazi izosupervisewa ngumlimi ngokwakhe ezilonge ezibedliwe kuphela bona bayakutshela ukuthi kona akula nto enjalo it was not free and fair kwathini kwathini.
Ibandla le-CCC lithi lona iZANU ikhanya kayifuni ukuthi kuguqulwe imithetho yokhetho ama-election reforms. Singazi-ke khonapho ukuthi ibandla leZANU lona liphendula lisithini.
Ama-reforms la abakhuluma ngawo ayenzakala kodwa phela into asuzenzakale overnight. Bona babekhona ku-GNU government laphana i-constitution yasiyenziwe kudala kanti wayi bona kwabehlula ukuthi kuhle kwenzeka into engeka-one. So izinto zenzakala mbijana mbijana kuhamba step by step and at the end of the day yonke into izagcinisa njani isi-aligned i-constitution enja lama-electoral reforms la abakhuluma ngayo.